ukuthi alilokuthi elikhulu kakhulu. So uzathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini. Kuyabe kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona yiba bayakha kubi, bayaphela lapho okuhamba khona amanzi. Ithi ngathi baqondana ngelesihutha, bafake izindlu khonapho. So izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanzi. Ikhansili yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume. Ayisithi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem. Ikhansili ngaleso sikhathi engiyona yayivele ingekho befakana khonapho. So bathethe ikhansili iyazama ngamandla ukuthi kwenzela ukuthi amanzi lana ahambe. I think i-council le-government iyazama ukuthi wakhise manje abantu ngingase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima.
Kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani?
Okunye sekubangelwa yikuthi lama-drainage ethu senza ukuthi izulu ngavele limizini singananga kakhulu. Sokuhle kugcwala amanzi sehle esitutume siyangena ezindlini zakwami. Kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kakade lithisa kwedlulu le. So kwesinye isikhathi liyabajuma abantu angaphidheyanga. Kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yona ababehlalele endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho.
Abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo, njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage?
Nxa izulu sina kanje abantu sili ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo nothi ecouldipa hhayi lethu luluningi kakhulu amanzi abengasikho emadimu then ukuhlalisa kwezulu hhayi lenkulumo sezikhukulwa kwabantu ezivuraneni sokukalutshwana ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola kodwa hhayi kuba ngcono ikhansili layo izama sibile lapha amanzi abengasiko kodwa izame ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lapha ame maningi ayatutuma acine ethini esengena la hayi bayakhala sile into yakhona ngamasuwa njengathi thinathi njengama-resident bayaripota kithi thinayo sihambise kukhansili ikhansili ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi i-government kumbe ngangenela ukuthi dinge ama-private angetala lama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa.